Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ke ngithathe leli thuba ngibonge uThandonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 22 Mpalakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lamhlanje kulilanga lokunanza ukumanyana ibandla lezaphu lithi alinanzi lelilanga ngoba libakhumbuza umbhuqazwe wegugurawundi.
Asilithakazeleli thina lelilanga. Asiselebrate leli langa ngilokuthi sihlale phansi sikhumbule izehlakalo ezehlela abantu beMidlands leMathebeleleni.
Kodwa abebandla leZANU PF bathi leli langa liqakathekile kakhulu ngoba laletha ukuthula elizweni.
Osokhona ukuphila ukuthi abantu bakithi ngapha eMathebeleleni ukuthi basondele kuhulumeni, basondele basebenzele kuhulumeni bekwazi ukuthi kuhulumeni wabo.
Ibandla le-CCC lisola ukuncitshwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso e-bail okwenziwe umnumzana Job Sikhala oyisiphathamandla saleli bandla.
Ngalokho thina be-CCC ayisiwo mthetho. Usikhala kabulalanga umuntu, wayekhala ekhalela umuntu owabulawayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. EZimbabwe linanza usuku lokusayinelana isivumelwano sokubambana eseUnity Accord esenziwa ngomnyaka ka-1987 phakathi kwebandla le-PF ZAPU elalikhokhelwa ngumnumzana Joshua Mqhabuko Nkomo leZANU PF elaliholwa ngumnumzana Robert Mugabe. Iningi lithi isivumelwano lesi saletha ukuthula ngoba samisa ukubulawa kwabantu ngesikhathi segugurawundi eMathebeleleni leMidlands. Kodwa umnumzana Sibangilizwe Nkomo, indodana kamuyi umnumzana Joshua Nkomo, onguye osekhokhela ibandla leZaphu, uthi injongo yeUnity Accord ayifezwanga.
Ye u-22 December lilanga elilikhefu elisemthethweni kukhalenda yeZimbabwe yikho engathi ikho ukuqhakathekileyo ukuthi lafezane hatshi alifezanga lutho. Lilanga nje elangizelela amalanga amakhefu njengabo Easter lo Heroes Day lamanye amalanga njalo ebantwini beZimbabwe ukuthi kulilanga nje lokuphumula emva kokusebenza umnyaka wonke lo.
Abanye bathi ngaleli yilo elaqeda ukubulawa kwabantu ngesikhathi segugurawundi.
Yilo ilanga lapho ubaba umkhokheli weZaphu wakuqala uJoshua Mqhabuko Nkomo owahlala phansi lalo wayengumbusi weZimbabwe uRobert Gabriel Mugabe ukuthi kusayinelwane ukuthi umbhuqazwe ume. Yikho sagcina ubona khona amabutho egugurawundi eMathebeleleni leMidlands sebekhitshwa ilanga lapho okwama khona umbhuqazwe ukubulawa kwabantu, ukunyamalaliswa kwabantu, ukudlwengulwa kwabomama, ukuthotshwa kwabantu, kubotshwa kwabantu bengalamacala, abantu befela ize kungalalutho abalonileyo, abantu ababengelakho ukuzivikela bengalangijona umbhobho. Sikhangelele ukuthi sikhumbula labo bantu abafela amahara, abafela into abangayaziyo elizweni. Kukhanya ngani kulokho kulempawu zalokho okuthiwa ligugurawundi. Igugurawundi phela kungumkhubo, kuyisystem. So kukhanya kulokho kuhamba into okona kusiba khona nxa sikhangele nje phakathi kwethu ukuthi akula kukhumisana umlotha kwaba khona. Ngibona mina ukuthi ukukhumisana umlotha okupheleleyo kumele kuvele ebantwini. Njengoba nahlala ngitsho nje minyaka leminyaka yonke ukuthi mina ngithemba ukuthi ukukhumisana umlotha okupheleleyo kumele kuvele ebantwini beZimbabwe. Cha, emaphathini kumele enhlanganisweni zombangazwe ukuthi abantu bebambane nxa sizakhuluma ngeunity epheleleyo. Kumele kube ngabantu ku-grassroots ukuthi betsho ukuthi sokubanjana njengayizolo abantu besazana ukuthi bangabantu. abantwana benhlabathi abekwelinye ibandla kumbe ibandla elibusayo bengakhanda ngenye indlela abanye labo kumbe abangekho emabandleni bekukhangela ngenye indlela thina abezaphu sikhangela ilanga leli njengokuthi lilanga elaba lilanga elokumumisa umbhuqazwe asilithakazeleli thina leli langa kasi celebrate leli langa ngelokuthi sihlale phansi sikhumbule izehlakalo ezehlela abantu beMidlands le Mathebeleland lilanga esifisa ukuthi sifundise ngalo abantwa bethu lezizukulwane ezizayo ukuthi kwaba lento enje sibafundise ukuthi kungaphindi kwenzakale bese sikhumbula ke ukuzinikela komkhokheli wethu umongameli wakuqala wezaphu owazinikelayo ukuthi abone umbono ukuthi kungcono ukusiza impilo zabantu ngabantu nje ababele bele mibhobho belamandla bele zinkemba zokuhlinza omama bele mibhobho yokubulala abantu lendlela ezinjalo ezibuhlungu ezokuthi kunzima inhliziyo ziyopha nxa ngikhuluma ngikhumbula into eyenzakale eMatopo South kuwadi 2 leinsiza North kuma by elections asanda kudlula nje impawu lezo lokho zikhanya ukuthi zikhona esikhuthaza ke ukuthi ngabe labo abalamandla beke behoxise indlela ezimbi lezi beke bekele beke bekhangela abantu eZimbabwe ukuthi ngabantu abathanda ukuthula ngabantu abafuna ukwakha isizwe kodwa asingeke sakheke nxa udlamelo lokho luziveza ngapha langapha ngendlela ezehlukeneyo.
Hello ke ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo umkhokheli webandla lezaphu esixoxelaye ekobulawayo. Usthandekile uphinde waxoxa lelunga lebandla lezana uPF umnumzana Malaki Nkomo othi kunenge okwafezwa isivumelwano seUnity Accord.
Ilanga ikhathi kakhulu ukudlula inkamana amalanga umuntu angawacabanga. Ngendlela ukuthi yilakhe sabona ukuhlangana amabandla amabili amakhulu kwezombangazo i-PF zaphi lezanu-PF. Enjengokuyikubana abantwana bezimbabwe zabambane baphile besazi ukuthi ilizwe leli ngelabo basebenzele endawonye. Yikho lapho sabona khona kuphila ubudlwangudlwangu bonke basekukhona bengazwisisani.
Singathi injongo ngesivumelwano se-Unity Accord kwafezwa yini nje?
Ukufanelana kwenzakalayo isivumelwano kithi thina esikuzwisisayo sikubona kwafezeka kakhulu ngoba sinanzelela ukuthi ekusebenzeni loba ekuqhutsheni kwenhlelo zikahulumende abantu bomkhono wakithi ngapha sebekhonisa nabo ukuthi babe bephakathi kukahulumende ngezikhundla abaqualifaye ukuthi babe kuzo sebesebenza futhi njalo bekhululekile bekwathi baselizweni labo. Ngaleyo ndlela ngibona kwafezeka ngoba abantu sebekwazi ukuthi ukusebenza kusetshenzwa ngokuthanda njalo bekwazi le nhloso yokuthi ongabe kungama-industries kube ngama-plus kube yini osokukhona kuphela yokuthi abantu bakithi ngapha ngasemathebele yokuthi baswendele kuhulumente basebenzelele uhulumente bekwazi ukuthi uhulumente ngowabo njalo ukuthi ilizwe izezithuthuke yibo okufanele ukuthi balithuthukise indawo ikuzithuthuke yibo okufanele ukuthi bayithuthuke. So ngaleyo ndlela mbona ukuthi isibanga esikuso yilekani isibanga thine sokuthi ukuze sikhululeke lathi yiwona la sisisebenzele ngezithi izandla sikwazi ukuthi sikhona emapulazini sikhona emamayini lo uhulumente okhona akakhethi uyavumela ukuthi wonke umuntu loba ungaphi kwelizwe uthola amamayini akho uthole iindawo zokulima ukhululeke nje uselizwe lakho kwafezeka konke lokho.
Alo ke ngumnumzana Malaki Nkomo ilunga lebandla lezanu PF obexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga we Studio 7. Ibandla lesi-CCC selisole imthethwandaba ngokungaphi ithuba isiphathamandla sebandla umnumzana Job Sikhala elokuhlawula imali yesibambiso e-bail. Usikhala uselenyanga ezedlula isithupha evalelwe esitokisini engathoniswa ngacala lokutshotshozela udlakela aletheswayo. Ngesizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
I-CCC labantu bonke jikelele abeZimbabwe ngisho labantu bezizweni throughout the whole globe baya babamba umlomo wangaphansi ukuthi kambe eZimbabwe silamajaji yini kumbe sesilama ZANU-PF functionaries kubench. Konke lokhu kutshengisa ukuthi akuhlukananga lo Smith, akuhlukananga lo Mgabe, akuhlukananga lo Banda, akuhlukananga lo seseseko, Mabhuto seseseko. In summary, akuhlukananga le dictatorship, abantu abathanda intando kayiphikiswa. Ngalokho thina besisi sithi ayisiwo mthetho. Usikhala kabulalanga umuntu wayekhala, ekhalela umuntu owabulawa. Ayo yinto ekhona kulabantu ababulala abantu kulabantu abenza konke okubi abatshontshayo bangaphandle yikho ke sithi konke lokhu kutshengisa ukuthi eZimbabwe sizahlala lokho sihlupheka ama sanctions avela kwamanye amazwe lokungazwanani kwezizwe kubangwa ikuswelakala komthetho esithi due process ngalokho mahlabezulu sithi sibuhlungu siswele ukuthi singenzani isikhathi esiningi into eyenziwa iZANU-PF benza khonokuyana ama-pre-detention ayesenziwa nguSmith silabo babonkomo labo ndabaningi sithole labo chikerema abahlala egona kudzingwa baziqeda ama 10 to 16 years akusela mehluko mahlabezulu siza kuma sibone thina sihamba labantu thina asithandi dlame thina singabanqobi konke lokhu sithi papha juba baza kucutha phambili nyabonga
lathi siyabonga ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla lesiCC. Akubizwa ozwayo edolobheni le Plumtree lamhlanje lapho abantu besikhalangeni abazabuthana khona emkhosini wokuthuthukisa ulimi lwabo lamasiko abo oyebukalanga roadshow. Umbuthano lo uzaqala ekuseni ngo-8:30 kuThekwane Road. Kuzaqutshwa imicimbi etshiyeneyo yokuthokozisa uZulu njalo kudliwa kujajulwa abantu bechelesile. Untungameli Inkomo Studio 7 uxoxe lomunye wabaqoqa lomkhosi umnumzana Difa waJapi Bango Dube yena othi abantu kumele baze ngobunengi.
Ibukalanga Roadshow izabe ikhona ePlumtree Town edolobheni lePlumtree abayibiza bathi kutitshi jagechenge. Kuzabe kuyimatshi ezabe isuka laphana from ePlumtree Town ECBD edolobheni kanye ihambe yebhoda ngale erenkini endala ngale mathendele iphenduke njalo ibisibuya ihambe iziyefika lasebhoda. Sizama nje ukuthi kubonakale ukuthi abantu bebukalanga bakhona njalo abantu bebukalanga balothando.
Injongo ngeyani kahle kahle tu?
Injongo yale march ibukalanga march babunkomo ngiyokuthi sizame ukuthi siqhuquzele abantu isizwe sakithi sonkana ikakhulukazi sikhangelele kakhulu ukuthi abantu ababelothando lokuthi bafunde ulimi lwebukalanga kusuka ezikolo njalo abantu abazijwayeze ukuthi ulimi lwebukalanga abalusebenzise kuma institutes wonke ngisho lasezitolo zaseplumtree ngisho kuma government premises abantu abazifundise ukuthi balusebenzise ngoba lulimi lwethu esaluphiwa nguNkulunkulu lulimi esigqaja ngalo kakhulu njalo esiluthandayo ingakho sibona ukuthi kufanele ukuthi siququzele ngitsho lasemabhoda ebhoda lana seplumtree siyafika khona sizama nje lakhona ukuthi siququzele sibakhumbuze njalo ukuthi lokho esikwenzayo kuyinto esithandayo njalo akusinto mhlambe ebandakanyeka leyinye into kodwa ke lokho yinto nje eqondalela abantu bonke isizwe sonke noma basebulini noma basemangwe noma Zuma, ngisho labanye abaseBotswana, ngisho labanye abakoBulawayo, labanye abaseTsholotsholo kwezinye indawo labo kufinyelela khona umsakazo. Ngithemba ukuthi ababekwazi ukuthi labo lapha bakhona abaziqhenya ngolimi lwabo lobuKalanga, batshengisele uthando njalo into ukuthi ibonakale kuhle ukuthi iya ngendlela efaneleyo, kubonakala ekuthini abantu nxa bebadala abazifundise njalo lokuthi labantwana ababafundise ulimi lolo ukwenzela ukuthi kungagcinise kusiba lulimi ukuthi mhlawumbe lwalukhulunywa ngabantu abadala kuphela kodwa selwatshabalalwayo, kodwa akubonakale ukuthi labantwana baba lothando lwalo. Labantu banike abantwana amabizo ebuKalanga ukwenzela ukuthi bahlale bezazi njalo ngaso sonke isikhathi ukuthi bangumhlobo wani.
Ngobani abamenyiweyo esingathi iziphathamandla?
Abamenyiweyo kuzabe kukhona iziphathamandla ikakhulukazi ama-parliamentarians akithi bamenyiwe, kube sekusiba khona njalo osomabhizinisi baseplumtree labo bamenyiwe, kube sekusiba njalo abanye iziphathamandla ze-KLCDA labo lazo ziyabe ziyizo njalo eziphethe kakhulu umcimbi lo, ezikhokela umcimbi. Lezi nduna zakithi zimenyiwe lazo ukuthi zibe khona zizobandakanyeka kulo mcimbi.
Hello ke ngumnumzana Difa waJapi Bangodube ongomunye wabaqoqa umcimbi webuKalanga Road Show ozaqutshelwa edolobheni lePlumtree lamhlanje. Ongamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi uhulumende uzakupha ugatsha lwamapholisa imali edlula izigidi ezingamachumi ayisithupha US $60 million ekusebenzisa phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usethembise ukusungula isikhwama esiza kupha izisebenzi zikahulumende ezikumampentsheni imali. Leli phephandaba lithi imali le iza kuba ingamadola elemelika. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Siyabingela uStudio 7, siyabingela uStudio 7, badlala abantu okhulumayo ngosibanda waseLupane. Into esikhala ngayo kakhulu ukuthi kanti abantu laba bona nxa bephanana ama-500,000 ngomuntu eyi-1, shuwa ama-ministers wona bephanana ama-500,000 ngaphandle kwebhenki, and kwananzelela ukuthi kwakhona thina njengezakhamizi nxa sesiyathatha ama-loan ebhenki siyachajwa ama-200%. Kukhala kubuhlungu ukuthi kanti manje bona nxa bona bebalekela bayenza umthetho bebebalekele. Okunye osukhalela futhi ukuthi kanti nxa kuchama by elections uyathola ukuthi bona bayacha abantu, especially Zanu. Abantu badulekile ngezanu bakithiwe lapha eZimbabwe, sihluphekile ngaleli phathi le, sihluphekile kunzima. Abantu bayachaya kuze sibuhlungu. Okunye futhi i-NDC la i-CCM la kuyofuza ukuthi ngathiwa iyazilungisa ibe yiphathi ekhanyayo la ukuthi yenza njani, ama-structures ayo ekhanya kukhanya ukuthi wenza kanjani, ngoba nxa ukuthi ingala ama-structures bafaka njani abantu without ama-structures, bafaka njani umuntu lo sengu-MP? Kufuze kuyobela ama primary elections abantu bekhethwe bekubonakala kuhle ngoba kusenze kwenzeka ukuthi ulwe selection. I-selection aso lokuthi kuyeda le-nepotism, kuba le-nepotism. Imthwakazi yes of course la yiphathi, kodwa imthwakazi ngani i-pressure group. I-right be i-pressure group nje ukuthi nje ilungise ezinye izinto emathebeleni, but i-right kuba i-pressure group nokuthi kuba yiphathi, ngoba kuba yiphathi iyehluleka vele ukuthi ayifike democratic plus ayasupport. Siyacela ukuthi ngathiwa la HPC iyalungisa ikhanye ukuthi bayiphathe njani, ngoba soze even ama-sponsors sozevuma ukuthi be-sponsor iphathi engakhanyi ukuthi vele wona umsila wayo ungathi ikhanda lakhe ngani, njalo ikhanda lakho alikhethwe ngubani, yabona. So kudinga ukuthi bayekulungiswe la benze i-congress yabo bekhethe kuhle kuhle abantu belungise kube right. Hayi, siyabonga ngokukhuluma ngosibani, yabona.
Salibonani, salibonani kwi-Studio 7. Alibingelela, ngicela lingisendele i-news ezekuseni ezantambama le-Live Talk. Angila radio, radio yami yafa. Ngicela lingisendele, ngiyacela ngomusa. EzesiNdebele.
Njani ku-Studio 7, siyabonga. Kati laba bantu abathi uchamisa kakhulu ubulawelwa engoma engenzanga lutho, yini into embi oyenzileyo? Kodwa nxa bona abe-CCC bengathi bethi umkhokheli Mnangagwa Bulawayo bengasinda na, bengasinda na bona nomthetho wabo? Kodwa ke labo ababoshwe phe, ababoshwe bona labo. ngiyazi ukuthi nje mawe ngathi akabulawa abeTripoli si bengafele nje ngeke baliboni la nabo laba ababulawa abathi akabulawa ababotshwe phe sibone gawula khuluma phela beboshwe khuluma phe beboshwe ngoba baphula umthetho akekho umuntu okumela kulawa angithi kunjalo ababotshwe phe sibone ababotshwe labo bantu abathi umuntu akulawa engenzanga lutho ababotshwe phe sibone
ani basakazi bestudio 7 injani sibili hayi na siyancenga lapha bengithanda ukuthi ngikhulume nje labantu bakithi ukuthi indaba le yamaphathi amaningi-ningi la asegcwele ubona ngani thiwani i-ZANU PF singayikhipha amaphathi emaningi kangaka. Mina ngombono wami bembona ukuthi khona nxa singavotela amaphathi ethu lawo esiwathandayo kuma-councillors nakuma-m p then ku-president sesivotela umuntu oyi-one esibone ukuthi iphathi yakhona ile power, yikho lapho engibona ukuthi thina singakwanisa ukukhipha i-ZANU PF ngoba amaphathi la asemaningi-ningi lawa iningi labo amvume ukuthi aphathi afuna ukuzosiza abantu laba kuphela ngase befuna ukuthi bazidlele kuphela nemuli zabo befuna ukuthi bazidlele ngemuli zabo. Kodwa nxa singabambana sivotele upresident o-one p f singayikhipha, kodwa singavotela amaphathi ethu na lawa esiwathandayo amaninginingi lawa amboni kumelela sahlala sikhala kuphela ukuze sikwanise kasibambaneni bantu bakithi senze into e-one singakhethikhethi ukuthi lo ngumndebele lo ngumshona lo yikuyini, asibambaneni senze into e-one sikhipheleni i-ZANU p f sike sibone ukuthi amanye amaphathi azayenzani okungaso ZANU PF.
Basakazi be-Studio 7 sanibanani, angihlale phezu kwedaba angachitha isikhathi. Sibona abalandeli be-ZANU PF kuvidiyo bethu uChamisa kabulawe. Sambona lwana ubaba ukuthi amushayanyika enyangeni ezedlulileyo esithi uChamisa kabulawe. Namanje lwana ubaba akakaze botshwe kodwa amapholisa athi kwana asahlolisisa. Sibona abantu betshaya amatobo, betshaya nasensiza, kunemoto ezinemfanekiso ye-ZANU PF ezibhalwe ukuthi ZANU PF. Abakaze baboshwe labo bantu. Kodwa uJob Buskhala usejele namanje lalabo abanye asebakhululwayo kuthiwa bagqugquzela uDlame bencitshwa nebheyili. So into esiyifuna ukuyibuza kumapholisa nabantu be-ZANU PF ngoba yibo abangongqondongqondo, babotshwa nini labana abantu labo amapholisa, babotshwa nini labo bantu? Ngoba sifuna ukuthi labo sibabone besejele njengoba uJob Buskhala esejele kuthiwa bagqugquzela uDlame. Kanti bona babotshwa nini ngoba nabo bayenze icala elifanayo lelo kuthiwa uJob Buskhala walenza? Babotshwa nini bona? Njalo ma i-ZANU PF ngokuthi abantu bayayithanda, waye kuza fanele uChamise ubulawo ubulawelwane mawonto abantu bayayithanda, ngoba ngicabanga ukuthi makho ukuthi abantu bayayithanda asikho isidingo sokuthi kube lo muntu ogudluzwayo. Kuzayo kuma-election abantu bavote bakhethe la bamthandayo. So makho ngokuthi iyathandwa ngempela abantu bayayivotela njengoba isembusweni ngokuthi abantu bayayivotela, ubulawelwane ophikisana nabo lokho kusenza kusicacele kithi sonke ukuthi kusho ukuthi i-ZANU PF isembusweni nje vele ayikaze iluwini ukhetho, ihlala ikhwabanisa njengoba vele ukuthi ayiyakhwabanisa.
Studio 7 linjani basakazi bethu, linjani basakazi bethu? Hayi, siyalithanda mpila, siyabonga indaba elisifundela zona. Chris Gandhi Tungameli Nkomo Gino Gumede Saidi, hayi siyalibonga mpila, sithandekile Mhlanga. Hayi, sithi liba binjalo basakazi bethu. Uyazi namhlanje ngibhowakele kakhulu, ngibhowakele impela kakhulu ngamalunga la amalunga ethu la eMthwakazi Republic Party asuswa eKana, sweChikurupu sesiwa khona le Harare Central. Kanti kuhamba njani? Yiphi ijele njalo? Asejele sokuyikhawulisa abantu bemthwaba komthwakazi labantu bephathi eMarap. Kanti i-ZANU PF unity izaphitha ngani? Kodwa hayi, isigwebo sendlane liyesiyeza linabomnangaka lapho chiwenga. Isigwebo sendlo bani ngasithola ngalabo emhlabeni, izasithola khona lezulwini kuNkulunkulu. Isigwebo sendlo sililindile, ihawulisa abantu liphilisa abantu nzima ngoba lizithemba ukuthi lisembusweni, lithemba amasosha lamapholisi. Kuzaliphelela khonoko kungasizuza ngakho. Umgabela wayefika ngeke umphela, kade kwamphela wagcina efile ngenhliziyo sibuhlungu. Lawo wona mnangaka osembusweni wena kuza kuphelela khonoko, siyakutshela.
Ekuseni enhle ma-Studio 7, siyaphila. Ngithanda ukuphawula ngokuthi kungani i-Studio 7 sithatha ama-minutes amaningi sikhuluma ngezinto zangaphandle kwelizwe, into zase-South Africa, into zaphesheya. Kodwa ezethu izindaba zaseZimbabwe azikhulunywa indaba eziningi, sizibona kuma-WhatsApp emasayidini. Kuyiso i-Studio 7 sibhizi sibheka indaba ezingaphandle kwelizwe, kodwa into emqoka ukuthi sikhulumeni ngezinto ezikithi, ngoba laba abantu abangaphandle kwelizwe abalandaba lathi thina lamazwe, amazwe angaphandle kwelizwe alandaba lokuthi iZimbabwe iyenzani. Thina sibhizi sibheke ukuthi upresident wase-South Africa uwine kanje, upresident waphesheya uwine kanje. Ezethu indaba siyazikhuluma sikhathi bani Studio 7 omuhle.
Lawo ke bekungamazwi enu linabalaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwenze Melika, umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine, ukwele Melika lapho abonge khona leli lizwe ngokuphathisa ngezikhali kumpi yelizwe lakhe lele Russia. Umongameli Joe Biden obelomhlangano wamahola amabili lo Zelensky uthembise ukuthi ele Melika lizaqhubeka liphathisa ele Ukraine lize linqobe empini le. UBiden uthi ele Melika selaphathisa ele Ukraine ngoncedo lwemali olwedlula amadola angamabhiliyoni angamashumi amabili $20 billion. Wengezele esithi usanda sayina uncedo olufika phose amadola angamabhiliyoni amabili $1.8 billion. Wazise njalo ukuthi impela ele Melika lizathumela izikhali ezithiwa ngama-Patriots ezokuzivikela kumabhomba athiwa ngama-missiles aphoswa ngele Russia. UZelensky utshele idale le-Congress ukuthi kuqakathekile ukuthi ele Melika liphathise ilizwe lakhe empini le ngoba ingaba ngeyomhlaba wonke. Yena umongameli wele Russia uVladimir Putin uke wethusela esithi nxa ele Melika lingapha ele Ukraine izikhali lezi ezithiwa ngama-Patriots bazazisola ukucatshangelwa ngabaningi ukuthi engaba esithi uzasebenzisa izikhali zombhubhiso ezenuclear. Sixoxe lolandela ezombusazo wele Melika umnumzana Tim Moringai sambuza ukuthi uyambona na uPutin esebenzisa lezi zikhali.
Ukusebenzisa izikhali ze-nuclear ukuthi bagqibele amazwe wonke, angiboni sekufika khona ngapho ngoba laye umnumzana Putin weRussia uyakwazi ukuthi kungasetshenziswa i-nuclear weapon iAmerika layo izabe isingenela sisilwisa iRussia okwakathesi. So okwakathesi angiboni ukuthi uPutin ufuna ukuziqedela impilo yakhe ngoba khonapho kuyabe kungasela reverse sokuhanjwa umuntu wonke.
Alo ke ngumnumzana Tim Moringai olandela izombusazwe wele Melika obekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Ohio ngapha kwele Melika.
All right, go. Enter bathroom, fashion. Jenna, me, you come to when your heart break. Heart break, push
share outbreak. Now many bite dinner for your mind then. And the battle pressure. I want to flex my love.
Ingoma kaKizanyo ethiwa yona cough isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani besikhangele ezinye izenhloko zendaba. Lamhlanje lilanga lokunanza ukumanyana kwamabandla amabili elezaphu lelezano. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.